indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ibizwa ngabantu abangafuna ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasize sikhame because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali ukuphuma ezindimi semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi besihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda kuphutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzela kantanti i-debt yakhe. So ngezindlela i-punishment yangibona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fix ngoba ku-fix ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadile. Then abama-prepaid babaza bayiproblem.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibudget ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Odokotela abasanda kuphutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabahlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okunyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ZADA uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasize sikhame because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali ukuphuma ezindimi semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi besihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Ulida wethu bapho ngupho ngudisappear wa-abdata. Bata mu-abdata khonapha bamnyalela ukuthi elatshwa waphuma nzima. Baceda khonapha basihambise ecourt. Even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena kusite, but bahambise ecourt. Basebeya lama-disciplinary hearing yabo nalawa futhi. So thina sesikujayelele lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa benga-adresanga ukuhlupheka kwethu esikukhangelayo ngamalanga amalanga empilweni, kasoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board, uDr. Paulinos Skosana, uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, they don't respect the rule of law.
Vele ngabawuhloniphi umthetho laba bantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethwandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani. Imithethwandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba kabasoze bawulandele umthetho. Kodwa thina akusihluphi lokhu. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu. Bathonise ukuthi basho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, uthi lanxa umthetho obavumela abe-Health Services Board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathileyo ukuthi nxa usuyitholileke ingaba yi-judgment ngoyifunayo uza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidifenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba phela kasoza ke ubaphakamise lapha abakhona ezindaweni zabo ezitshiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe Health Services Board umwe uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Mthetho uza kunika ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kabuye ku-disciplinary hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho nangophela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini. Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligrupu eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu PF. Iningi lazo elikuhulumende esithi imali eyasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlangane labanye babo abavela kweLebhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransberry ongumgcinisihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlanganele ingcitshi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakoBulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kuloku kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
And when they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njani bengekhaya, ngoba lo mkhuhlane ulula ukungazihlola ungekhaya ukuze usizo lekhulu esekusebabili lakho kade lingiyo uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngase ngizibonile vele sengisizwa kungasenalutho, kungasenathemba, but through ama-doctors bangincedisa sibeke ngaku-accepta, even imuli yangikhaya bezaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu bangumama, abantu bangubaba, abantwana bebenza ngencane, because i-cancer is not a death sentence. Ngina ngiyaphila, babona abanye abaphilayo.
emhlanganeni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe bayo ku 200 units ngoba nxa sesikhanani ukuthi 200 units yesingathi affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nde 156 to $160. Kodwa sibe besinanzelela ukuthi yona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units, and 400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhangela ukuthi usebenzise imali engaka $978,980 okuyimali abantu beZimbabwe abangelayo yona le. Ngabe bona bafake ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhonze amagedi kulokuthi kuthiwe khona angathengi first 200 units lana then next 200 units osuyithenga mbe next other units osowathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagedi angampela namhlanje ngomhlaka 31 so kuzele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kuphosa inyanga entsha khona khona ngibona ngantu ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igedi ngaphela enelise ukuthi azithengele igedi ayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqala ukuthenga ungathenga ka-1 beka 2 ungazothenga kwesi-3 laphana usuthi uyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiba lalaba ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanga igesi yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babaza bale-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Ngawuzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenga amagesi uyakuvele uhola malini njalo uyasala emalini. Even yona i-200 naleyo i-200 watts iyakudlela almost $200. Bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe? Because nxa sikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhitshini uma osebenzele ezindlini zabantu anje. Ukhona umuntu othengisa emsikeni okumeke ukuthi laye ayagcina imali yakhe. Ukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe kwathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000. So yena lo muntu uzathenga njani? Anto wonke umuntu anengathengisa emsikeni engingathole $10 nje kulula ukuqala ngoba ihamba ethenga amagesi endlini yakhe bekungabi imnyama. Kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagesi lani $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50. So kumele abuthele ukuthi abe le $50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo. njalo ngaba le $20 ayitheni. So sokumela ukuthele ngathenga $50 this time, athenga ni $50 nedwe ngeni uvike ezayo. Bese siyathenga ukuthi yanenye iviki lane ngali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela sethengeka 3. Ama charges asemthaya baba. So kumele ukuthi asengena usengena kubani? Usengena ku bracket lane ye $3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekwobulawayo. Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana lo sixoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we breast cancer awareness month. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalele eParliamente kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho kukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali eningi kakhulu. Lokhu sokudanise abanye abathi ngalesi sikhathi sobunzima elizweni lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla leMDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Ama arms ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa, kube le judiciary yabomalawa, bese kusiba le legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina unangagwa kasimrecognize, kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iparlamente lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-MPs. Ikholizathola ukuthi ama-MPs ke ahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa Mugabe buye wazovakathela iphalamende ngesithi uzonika-ke i-speech, thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi yena ngasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqilibezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zonalezo ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolos ithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe kobulawayo?
Hayi, khona kuthiwa ukuthi generali Harare kumbe kobulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti yakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuse within the building. Kungaba nzima bahamba laphana esaxotshela khona umgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitsho bhuti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betsha umoya bezithokozise, but ngapha sikhala ngama expenses. Ngibuye futhi ngikhona ukuthi uyatsho ubhuti Ndlovu ukuthi umnangagwa kabamnaki njenge-MTC okuyiposition enhle abalemvumo yokuyithatha. But my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke discussa i-pre-budget, uthula sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangagwa, along the lines zebhena leyana i-speech ayidelivery e-State of the Nation abayiyalayo. So kuyakhontradikta manje pho bahambe nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across, ongakuthi vele kucineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MTC iphume completely eparliament ithiyane leparliament, ngoba kusizi ukuthi kuningi okukhontrolwa nguyinakakho eparliament, but ngapha at the same time enganawo kuyasibisele emuva thina nxa sikhangeni. So ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya, hhayi akuhambi kuhla kutshengisa ilizwe iposition eyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ye ukuthi yena umnewethu ufuza kumele kunanzelele ukuthi kuthi yena umnangagwa ucontrola ku-executive i-government uhulumende, then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende aku-legislature ephalamende i-core business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho iku-scrutinize ibhajethi yena leyo evela ke kuminister of finance, bayisole lapha bayisola khona ukuthi ilungise, bayidebhethe bakhangele batho lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela yenjani. Nxa bengaphuma khona aphana kabe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy, sesibulele enye i-amu ye-state, kutho ukuthi-ke i-executive omthuli labamnangagwa babe sebesenza ibhajethi basuke labo bayi-implement ingazange idibhethwe, ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana. So kuyabe kunzima akwesihlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislator ama-MPs ama-MPs bakhona ikwaza ngena yena leyo mhlanga lazasenziswa khona neparlamente. Sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnangagwa eparlamente, yikho kama-MPs esasukuma khona ayiloku ayisuke omunye wena, kodwa-ke nxa ehambe kucabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele, ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo ucabhinethi. Ikanti iparlamente akuaphoyinti umnangagwa, kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale leparlamente. Yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba eparlamente sisenza inhlelo zonke zeparlamente, kodwa-ke umnangagwa nguye futhi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale leparlamente. Engabuya amalunga ethu eparlamente asuke umamthiye asale i-stranger yedwa khona lapho.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi, ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa.
Ya, ngigqiba kodwa ngiyamuzwa. Okumele sikuvumelane kuqala, especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnangagwa kuliwa lo mnangagwa umuntu. Sizayenza imisteki esayenza kumgaba esaxothana lo mgaba umuntu sachiya i-system. Umnangagwa yi-system. Ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga kuthi i-system yakhe iye-run iparlamenti awenziwanga lutho olutshintshayo. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnangagwa ngama-policies akhe. So lakho kakuvele kulahle kuyilayini njengaye nxa elahle.
Lo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Le Studio 7 sisakaza seWashington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kweMelika owebaseball eleWashington Nationals izolo kusihlwa liphakamise isicoco seWorld Series kulandela ukunqoba kwalo eleHouston Astros. Iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela ukudlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngeviki ephelileyo 2-0, lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. emidlalweni emibili ebisele liqhubhe ele Houston okuba qede amandla laqolotsha lazela phakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi lokhu, uGibbs Dube Studio 7 uqoxe lo Dan Moyo othanda umdlalo lo oyebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngoku-1924 besasengama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobho lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapho sibona abaningi bagqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyaselebrate impela. Khombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hayi esengathi ibhadi leli ade belalo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana I think noma besiya ku-trick-or treating bazothola ukuthi hayi izithi ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Ye, singathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa ukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngathi nje vele yona ngokwayo kuyi-Nationals ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abayiwina ngayo ngo-1924 bengama-Nationals ngaleso sikhathi, babesasengama-Senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoka amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenya kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, eh?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti sometimes ngihambe ngiyobukela lapha e-stadium. So yigame nami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengisihlalile.
Hello-ke ngu-Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo eyeviki lesimachumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCasalaga Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobele yada nge-3-1 emdlalweni weviki lamachumi amabili lathoba minwe mbili yelesigaba seCasalaga Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumachumi amathathu lathoba minwe munye. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMbongeni Ndlovu, Godfrey Makaruse kanye noTinashe Makanda, njalo wonke amagoli eqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu leyada igoli ukhipha inhloni ngumgadli uRalph Matema, yena okwadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edluleyo. Ekhuluma nentathelo izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uHendrik Beater de Jong uthe uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo ukuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikodlweni iHarare ukuyadlala lele-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo weCasalaga Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele iTelone nge-2-1. Limpumela itshe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu le miklomelo yangamachumi amabili nambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Umpalumpalu fele umtaka mali ayibo, umpalumpalu fele umtaka
mali. Isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende. Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle, kodwa ijezise abawachaphazayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.